uhlupho lubakhona ngolokuthi abantu abahlosa ukwenza i-violence sebafunda iindlela zokubekezela ukungena kancane kancane and yikho abakwenzayo khonokho. Sebefuna-ke ukuthi nxa kuthiwe amapolisa abone kungathi kuzaba kubi ukuthi abantu bayenze khonokho, babona ngazathi yikho okungcono ukuthi babonakale sebephikisana lawo ukwenzela ukuthi ba-attract-e ukuchothozwa kwamapolisa mbe kukahulumente kuthiwa ukulobandezela. Kodwa-ke bengibona ngazathi aluba bebezimisele kukho lokho bebeyalalela isixwayiso somiso zamapolisa bayenza ukuthengisela ngesikhathi esifaneleyo nxa bezathengisela. Kodwa into abathengisela ngayo le into ekhona yokuthi ayisibo bonke abantu abayiselayo. Abantu abaningi ngibangele komunye umhlangano engiwuhlalileyo bekhuthaza kakhulu bekukumeza ama-ikonomisti abafundele zonkonomi bekukumeza ukuthi indaba ye-2% le indaba enhle kakhulu ngoba amazwe anjengaboRwanda avuka ngokufaka izinqumo ezinjengazemalezo. Pho-ke ngiyamangala ukuthi abantu nxa bezahamba besiyatshelwa nje ukuthi yenzani kanje bengazinakanelanga ikugolomba lokhu ngokubona kwami.
Ulapha-ke utsho ukuthi bayekele bangangeni emigoqweni lapha.
Bayekele ngoba nxa sekuyikuthi amapolisa axwayisa ukuthi hhayi manini bona besithi siyayenza angiyabona ukuthi khonaphana sekunokudinga ukuthi kube lokugijimisana nxa khonaphana sekuzakhanya sekulabothika silabobani bani bona yiyo impikitha abazeyifunela leyo ukwenzela ukuthi kube ngathi izinto azimanga kuhle. Kodwa bona laba abantu abathi babamele ayisiko ukuthi abantu laba bakhononile nge-2% le abantu into abangathi abahlalisekanga ngayo nje ukukwela kwezinto ikwezwa ngabantu abaphongukweza kodwa lapho ezitholakala khona kumbe ezenziwa khona zingakhwelanga ngoba isinokuhlangana labama-industries lababo-CZI ZNCC labengatha zikahulumente ezingaphandle kwe-ministry of industry labantu abamakampani amakhulu ayenza impahla abakhwezanga bona kodwa abantu nje yibo abaphongupanika nje bakhweza. Indaba iso-2% le indaba yikungathembi ukuthi imali le esithi yibhondi izahlala kwesikhathi esinganani emkambo lo ikoke bona sebesiyakabhela abantu amanga besithi konke loku kwenziwa yi-2% so ngesilungu kuthiwa yi-incitement baqambela abantu amanga ukuthi babuye ezitradini bezodemonstratela into ethile into ababatshele yona ayisiyo edala inkinga le abakhuluma ngayo.
Ye so-ke ubona ngani amapolisa aza kubamba njani khonokho?
Hayi lokho benganelisi ukuthi ngingaku-preempta kodwa-ke isiphaliso sami ngenxa yokuthula ebengunazelela elizweni leZimbabwe lokuthula okuzanywa ukuthi ubaba uMnangagwa akulethe kuleli bengibona ngazathi bekungakabaluleki ukuthi abantu baqalise ukwenzelana inkani lama-arms of security